kuyinto eqondileyo yona leyo yikho abakulandileyo laba abazokhangela ngokhetho kumele bakhangele zona lezo zinto bazibike bazikhuze ukuze phela ukhetho lube ngolukhululekileyo yingakho futhi siyabe sisisho ukuthi kwabe fanele ukuthi babuye kuseselesikhathi eside kusiye emuva le bayilalele leyo mbiko bayilandele bayikhuze ngokunjalo so benze into eqondileyo kakhulu
abebandla lezanupf abayibo abetheswa umlando wokwethusela abantu ubona besiba le ndaba yini ngokuthi iUnited Nations ibafaka amehlo kanye lezinye inhlanganiso ezijiyeneyo ezizimeleyo
bale ndaba kakhulu ngokuba umbuso uguqukile emhlabeni ngendlela oyiZimbabwe efakelwe ngakhona izibuko ezinkulu zakhumbula ukuthi lizwe liphelile dungo kungabi lobudlelwane obufaneleyo lamanye amazwe omhlaba kanti kamazwe omhlaba wonke jikelela acacile athi ubudlelwane ukuze sibe labo labo ukuze basincedise kwezomkhonomi sidala imisebenzi kuvuswe i-industry kumele sibe lo khetho olukhululekileyo ukuthi ukhetho olukhululekile kuzaba yibo abatshoyo njengoba babethumele izithunywa zabo ukuthi zizokhangela nga ngabe sisithi thina kuyinto yokudlala nje lokho abakukhulumayo sizathi ngemva kokuthi sesivotile wabuyela lo obuyela esikhundleni kumbe ubuyele ngemva kokwethuselwa kwabantu uthole ukuthi umhlaba kawusincedisi kancane kwehluleka ukuthi kuvuswe ilizwe so kumele bakuthathe kube yinto eqakathekileyo naleyo bayilungile
abavotayo bona ubona besethuseleka labo
ngibona balutshwana abantu abasalalela ukwethuselwa abantu sebaphaphama kakhulu sebekwazi ukuthi umuntu lanxa engakwethusela kumele uhambe uyevota ngendlela oyithandayo kodwa bona laba balutshwana babe bethukile baningi kakhulu okhethweni ngoba phela ukhetho luhlukaniswa ngabantu abalutshwane kakhulu akujwalekanga ukuthi kube lo muntu owina nge-99% kuyathiyana kancane bona laba babethuselwe ngenhlanyelo kwathi ozakuncitha inhlanyelo zakuncitha ukudla zakuncitha lokhu lalokuyana babe babaningi ngokweneleyo ukuthi bavotele iqembu akade bengafuna ukulivotela.